Udaba lweholo labongi ludaba olusekudwini kwizisebenzi kahulumende ezigoqela ababalisi labo asebevula amehlo bekhangelela ukuthi uhulumende uzawengezelela labo iholo. Abongi bakhalale umsebenzi kunyanga edlulileyo bekhonona ngokuthi uhulumende ubakweleda ezinye izimali okumele baziphiwe lapho besemsebenzini ezibalisa imbadalo abayiphiwa lapho besebenza ebusuku. Kulinyanga abongi bathola imali ezithiyeneyo. Iningi lithole inkulungwane eyodwa yamadola kwathi abanye bethola inkulungwane ezintathu kuthi ama-primary care nurse wona akhomba ngophakathi ngemva kokuthola inkulungwane ezinhlanu zamadola. Abanye ngabakhala ezimathonsi ngoba bengatholanga lutho. Omunye umongo otholela imali ongathandayo onkanjwa ngebizo uthi wamukele ngenjabulo iholo lakhe.
Thanda ukuba nguhulumende ngemali le yathi asifakeleyana namuhla. Uyazi sithe sibona amameseji engena emafonini kwangani siyaphuka. Sahamba emabhenki sibili safica imali ziyareflect. Namhla sikwanisa ukuthi sibhadale ama-fees, sidezile zikwerede ezingayenziyo, sibhadale ama-exam fees abantwana. Lathi sike sithenga igrocery namhla siye sidlele abantwabethu. Ngani uhulumende ngabe lokhu esiqhubeke senzela into ezinhle iminyaka yonke. Lathi sesizasebenza siqinile.
Ukuhlawulwa kwabongi lokhu kuza ngesikhathi ungela imali emabhanga njalo uZulu uqhubekela phambili elala phandle kwamabhanga edinga imali. Abacubungula ngenzombusazwe bathi uhulumende utshilwe ngengalo ngabongi njalo kuzamela phathe izisebenzi zakhe zonke okweqanda ngoba ukhetho solusondela. Umnumzana Baloge Moyo uthi inyathelo likahulumende leli lilakho ukubhidliza umumo womnotho.
Nika omongikazi imali engaka liphuthe elifanana laloli liyana elenziwa ngomunye uhulumente azanika ama-veterans imali esabekayo yena evele ekhala ngokuthi akula mali kuyabulala umnotho welizwe khona lo. Omongikazi bambambe bamtshila ingalo bemtshile ingalo umuma uvele kakuqondanga owezomnotho. Uhulumente abesekhangela ukuthi ukhetho soluseduze mhlawumbe lokhu kuzabe kwengeza izicoco.
Umoyo ugcizelele wathi uhulumende sesenkingeni ngoba zonke izisebenzi zakhe zizafuna iholo labo lengezwe.
Civil service inkulu kakhulu ukuthi unganika ibinzanyana labantu imali uthini ngeningi leli lalwelikhonona. Mina ngibona ngani uhulumende kagembulanga kuhle lapha and bonke sebeza ukuthi nansi intuba yokungena. Seliyilona ngxeba zonke impeto ezangena ngalo.
Ukubhadalwa kwabongi inkulungwane zamadola lokhu kuza ngesikhathi ababalisi bekhalaza ngeholo labo bethi lincane kakhulu. Ngenyanga edlulileyo uhulumende unikeze odokotela inqwaba yemali ngemva kokuba bekhalale umsebenzi kodwa kwamanje sebekhala izimathonsi odokotela besithi iholo labo liphinde lehliswa. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.